Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Na kweze kuseni mtuwa gazi ngolwesibili mshaka 12 kumfumfu 2021 ikama nguntunga milinku mo nanzi ezihamba pambili kupupe abantu abayisithu pange COVID-19 eZimbabwe izolo. Ivandla leMDC Alliance lithi ukuhlaselwa kwabasekeli balo ngabantu abanakanelwa ukuthi ngabezanu PF izolo kukhomba sobala ukuthi leli bandla lijonge ukusebenzisa udlakela kukhetho oluzayo. Idale leHigh Court selilaye abasekeli bezanu PF ukuthi baphume baphele eplazini legweta elilwela amalungelo umnumzana Siphosane Malunga. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwezempilakahle luthi kubhubhe abantu abayisithupha nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Luthi njalo kutholakale abangamatshumi phose ayisishiyangalombili 79 belomkhuhlane lo. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela i-COVID-19 bedlula kancane inkulungwane ezinhlanu 5046. Abahlatshwe esibili njalo ingeyokucina bona bedlula inkulungwane eziyisishiyangalombili 8238. Inani lasebebulewe ilumkhuhlane selifike kunkulungwane phose ezinhlanu 4643 kuthi asebetholakale belawo sebeku 131,875. Ivandla leMDC Alliance lithi ukutshaywa kwabasekeli balo ngabantu abacatshangelwa ukuthi ngabebandla lezanu PF yemasingo izolo kuveza sobala ukuthi ivandla elibusayo liqoqa ukusebenzisa udlakela kukhetho oluzayo. Ivandla leli lithi abasekeli bezanu PF batshaye babulala amafastela ezimota zalo njalo balimaza abantu ekade bekuqula ebelethekelele emasingo lomkhokheli webandla umnumzana Nelson Chamisa. Lithi njalo abalimeleyo bahanjiswe ezibhedlela ukuya kwelatshwa. Sibuze umsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ukuthi uchamisa yena kalimalanga na.
Inhlanhla ikuthi upresident usilile le edi advanced team okuthiwa yitim ekali ihambe phambili. Silokhe sibambe umlomo wangaphansi sisithi kambe bakwenzelani njengoba iZimbabwe singabantu banye njalo into esiyenzayo iku-constitution ukuthi sine freedom of association, sine freedom of assembly, sine freedom of religion and freedom of thought. Yikho ngalokho siyagcizelela ukuthi izano isisenza umathanda ngoba upresident wabo uMnangagwa wathi bona ngamapolisa, ngamajaji, ngamamagistrate, ngamasotsha, ngamapolisa. Yikho ke akusela mthetho, akusela ihle constitution sokulo mthetho womuntu, i-rule of law ayisekho. Kodwa ke lokhu uqinisa abantu inyosi ezehlisileyo ziyaluma khathi sesedude ukuthi singene kuhulumende ujaha uChamisa ebe ngupresident weZimbabwe befuna bengafuni.
Abe Zanu PF bathi yini elizichayele izimota zenu ngoba lidinga ukukutshela isithunywa se-United Nations esikhangelelwe ukuza eZimbabwe kusikhatshana esilandelayo.
Kambe ngubani ongazijiseli imota yakhe, ezibulalela imota yakhe, ezichaya ikhanda, eziphosehle. Yikho ke sibona ngani inyoni lomkhalelo wayo iZanu PF. Sisesaba iyaqhuqa ngesikhiwa bathi they are panicking. They are even afraid of their shadows. Bayesaba ngitsho lezithunzi zabo ngoba udumo lukababa uNelson Chamisa le-MDC Alliance. So libasabi isa engakhwehlela ubaba uChamisa bonke babanjwa influencer ngalokho isikhulumi sezani esithi thina senze stage managed violence ngamanga aluhlaza tshoko into abasalali ngokwesaba ukuthi ujaha uzangena. Ngithule emasotsheni, ngithule emapholiseni, ngithule kuma-CIO bathi ujaha kangene. Ngalokho sebefuna ukubhidliza basebenzise udlame njenge-experience yabo. Bavele ngabantu abawina nge-violence, ngabantu abawina ngodlame. Khathesi abantu badla ingqoqo zomlomo khonoko konke bathi iMDC enza lokho kanti iMDC ike yabusa liphi lizwe iMDC Alliance ngalokho Mahlabe Zulu akwisethusi vele sikujayele ukuthi iZanu PF uma siphelelwe ngumphako isebenzisa udlame.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngumsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance. Abezanu PF bona bayakulandula ukuthi yibo abadale lolu dlakela. Eloba enkundleni ye-Twitter isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana uthe abe-MDC Alliance yibo abenze lolu dlame ngoba bejonge ukungcolisa ilizwe phambilini kuhambo lwesithunywa se-United Nations esilanda ukuzehlola umthelela wezijeziso ezetheswa amalunga eZanu PF ngamazwe afana leMelika leBhilithane. Lokho kugcizelelwe ngobona ngokwethulwa kwemibiko kuZanu PF umnumzana Tafadzwa Mugwadi.
Zinhu zvakanangana nezvekuda kuti nyika itukwe, zvinhu zvakanangana neyatingati setting the stage for the visiting UN rapporteur kuda kumuvhara mama pfungwa dzake kuti asaona kuti zvirango zvaupfumi
abantu lava vajonge ukungcolisa ilizwe letu vafuna ukuvhala isithunywa se-United Nations amehlo ukuze singaboni ubunzima osobudalwe izijeziso zenotho ezetheswa eleZimbabwe. Asikufuni lokho, kuyayangisa. Abasakhulayo beZanu PF batholakala emasimini belima kanye lasemigodini yezenjiwayo lakunhlelo ezitshiyeneyo besebenzela uhulumende besebenzela izimuli zabo ukuze ilizwe lethu liye phambili. Abalasikhathi sokwenza udlakela
vachishandira hulumende vachishandira mhuri dzavo kuti nyika yedu iendere mberi havana nguva yekuita mhirizhonga.
Umnumzana Tafadzwa Mugwadi ubona ngokwethulwa kwemibiko kubandla leZanu PF.
Yebo 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 mthakazo omuhle siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe D-Connection esilethulela maviki wonke ngolwesibili ngo-8 PM. Namhla kuhlelo sixoxa ngenhlupho esibhekane labatsha ikakhulu abesifazana kanye lamantombazana. Lokhu kwenzakala ngesikhathi leZimbabwe limanyene lamanye amazwe womhlaba ukunanza usuku lokukhuthaza ukuqakathekiswa kwamalungelo lentuthuko yabasakhulayo besifazana lamantombazana olwe International Day of the Girl Child. Zilukandaba lingakhuthwa ilolu hlelo lilami uMike Gove ngo-8
ntambama.
Umthetho andaba we High Court usulaye umbalisi we college le Nasty njalo engumsekeli we Zanu PF umnomzana Dumisane Madzivanyati ilabanye bakhe abathumbe iplaza legqwetha elilwela amalungelo umnomzana Sipho Sami Malunga ukuthi basuke kulelo plaza. Inkundla yeZim Life ibika ukuba umahluli uJustice Martin Makonese unqume ngolwesihlanu ukuthi kumele uMadzivanyati labanye bakhe babe sebesukile eplazini lesikadeni phakathi kwamahola ngamajumi amabili lane 24 hours. Kasenelisanga ukuzwa ukuthi besokwenzakele na lokhu izolo. UMadzivanyati umangalelwe ngumalunga labanye osomabhizimusi abambisane labo ngemva kokungena kuleli plaza lapho abalima khona amatamatisi lokunye sithi uphiwe ingxenye yalo nguhulumende. Yena uhulumende uthi iplaza lelingelakhe ngoba walihluthunela umlimi omhlophe. Sixoxelo hlaziya ezombusazwe umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Isinqumo sehayikhothi mbona ngazathi siyinto enhle ngoba bekulokuganga oda kusenziwa ngomadzivanyiwa labo reason ungathi uyalandela ukuthi into yokufuna ukuthathwa kweplaza leli bekungela sesuku ngaki iSunday News ikukhiphile ukuthi iplaza leliyana lingani lilenhlanyelo enhle ukuthi ungaba lesivuno esihle. So ngenxa yomhawu lokuthi abantu sebangenwa nje ngumkhuba wokufuna ukuvuna lapha bangalimanga khona yikho sithole amadoda lawa omadzivanyika sebesiya khona ngale. Kodwa vele into leyi uma singakhumbula kusekuqaleni komnyaka kumbene ekupheleni komnyaka ophelileyo sike sabona ukuthi kulesikhulu sebanda elibusayo esike satholakala sifika eplazini lona leliya. So kuyabe kukubonisa obala ukuthi ilizwe lethu singabantu abenjengenyoka ethanda ukungena emlindini wegundwane ilomo igundwane ngoba sisathanda into zokufika sithathe ngenkathi. So mbona ngazathi inkantolo ukuthi yenze lesi sinqumo kuyinto enhle.
Isinqumo lesi siza ngesikhathi uprosecutor general sithi uhulumende usephenya ukuthi abone ukubana umalunga walithengiselwa njani leli plaza. Ungathini ngalokho?
Okuthiwo ngu-prosecutor general kulezinto ezinguthuma kungabe kuyindlela yokuthi kugcine sokuphuma ukuthi hayi after ama-investigation it's either i-prosecution ikubone ukuthi hayi kulokuganga ngosopolitika and ukuganga kwangikhona kuyayangisa ngoba uma ukhuluma ngomntaka amalunga ukhuluma ngomntana national hero engxenye kuyabe sokuyikuthi bona amongst themselves bakhona abakubonile ukuthi lokho sokuyangisa basebesebenzisa i-prosecution kungabe kungokunye kwangikhona kumbeni bafuna ukuthini bethi after my investigation kukhanyele ukuthi plaza kalithengiswanga ngendlela eyiyo. So hayi kuqondile ukuthi lithathwe. Ilizwe lethu liyahlupha ngoba kwesinye isikhathi babe funa ukuthi benze ngani balandeleni umthetho kodwa kugangwa. So mbona ngazathi singakukhanyela ngazo zonke indlela.
Umalunga yena uthi uyahlukuluzwa njenguhulumende ngenxa yokulwela amalungelo.
Akula muntu ongakudawutha lokho. Umfoka Malunga ongomunye wabantu abahlala bekhuluma ngokuthi kulohlupho lombhuqazwe oludinga ukuthi okulungiswa. Ngiyakhumbula kwenye day kube lesikhathi lapho ake achikilisana lo wayengu-Minister of Justice uChinamasa. So khona ukhana kuyabe kukutshengisa uChinamasa uGeorge Taramba uma kukuthi njalo nje bahlala bekhangelana lo mfoka Malunga ngendlela enjalo. Izani isebenzisa ukuthiwa iscoti at police ukuthi chaya lapho umuntu angani ulempilo khona ukuzalambe ebese sitengalamba abuye seguqe ngamadolo ezocela ukuphephela ku. So labo baya bekhangelela ukuthi umfoka Malunga ukuze sithi hayi umfoka Malunga hlala eplazini leli kodwa uhlezi ngenxa yokuthini kawusaphikisani lathi. Yiyo indlela abaphetheyo ababusa ngayo.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo uhlaziya ezombusaswe. Yeah. na ukusema pepa ndaveni. Iphepha ndaba leNewsday lithi amapolisa ajikele umkhokheli weMDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa intuthu ehitshayo itiye gasi yamasingo izolo lapho amalunga ebandla lakhe ahlaselwe khona ngabasekeli bezanu PF. Umsakazo weZBC uvika ukuba umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwe nga uthi uhulumende uzaqhubeka ekhulumisana loZulu weZimbabwe ohlala kwamanye amazwe ngoba elendima enkulu ayidlalayo elizweni leZimbabwe. Ikroniko ithi kulosomabhizimusi weBait Bridge obanjwe inkunzi watshontshelwa imali engange 1.2 million rand kanye le 3,500 US dollars. Sogu isikhathi sembiko yenu.
Kalibonani Studio 7, ngivuka njani lonke nabalaleli. Mina ngicela bakithi balandeli ba Studio 7 ngincedise endabeni le idluliye phambili phezulu babezemfundo kumbe abakhokheli abameli bendawo ephalamende. Ngicela umama uSthembiso Nyoni ekezobona isikolo isikhokhobo primary siyadilika. Lezo yisicelo ngicela lingayidlulisele yona lowo umbiko. Ngiyalicela baphathi beStudio 7 ngicela liyidlulisele ngoba isikolo lesi sizadilikela abantwana besikolo. Sizabuzana ngakho kweminye iminyaka ukuthi kulo muntu akwakhuluma ngakho. Siyadilika akubanjwa nangawo headmaster labazali. Okuyikuthi uheadmaster kumele esuke ukuze lesi sikolo sisebenze. Ngiyabonga.
Sanibonani Studio 7. Sanibonani, ngiyalibingelela abasakazi bethu abahle, ngiyalibingelela. Hayi, ngena ku Studio 7 sengikhumbula izihlobo zami, izihlobo zami ezisegroupini yakho esikhafa. Angisabazi, ngazi sebathutha laba bantu, ngazi sebaya ngaphi. Sekuthule zwi, ngiyabakhumbula, ngibabingelela, ngithi Phumlani Vunda, sabona. Lanchi Kupe, sabona Caroline Moyo, Cecilia Sibanda, Lizwe Sibanda, awu, 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 Mbeleka Ncube, ngingaphi izihlobo, ngiyalikhumbula, ngithi sanibonani lonke, ngiyabonga kakhulu Studio 7, ngiyabonga.
Angibingelele kumuli Studio 7 abalaleli abafundi bezindaba. Ngithi philani nami ngiphile. Siphinde sibonge kuwo wonke umuntu ngokuvika nje ubhubhane lolo lukhona. Engizathi mina ngiye laphana ikakhulu kumalunga aphethe ngaphambili eqenjini elibusayo leZANU PF ukuthi hayi umyalezo siyawuzwa ukuthi alikho iqembu lezombusazwe elingabusa iZimbabwe ngoba bona baya empini njalo lelyalizwa ngeke libuswe ngumuntu ongazange alilwele ayempini. Lokho sikuzwa kahle mhlophe ke esizacela ukuthi kuye wonke umhlali waseZimbabwe noma umntwana omZimbabweni ukuthi alalele ukuthi ke udaba lwabo lunje. Uma leli lizwe lingeke libuswe ngumuntu ongayange empini, bonke abavotayo abangazange baye empini bengavoti, uvote bona labo kuphela abaya empini ngoba yibo abanikazi beZimbabwe. So wonke umhlali waseZimbabwe ngabuya ngami ngabuya ekela izano kuvote laba abaya empini kuphela. Thina njengezakhamizi kumbe abahlali sime eceleni esingazange siye empini ngoba umvotiselani umuntu ongayanga empini kanti awufuni lowo muntu futhi abuye phathe ngenxa yokuthi kayanga empini. So abazivotele bona aba empini sibone ukuthi lento izabasa kuphi. Engithanda ukuthi umyalezo lo ngabuya hamba ugcwale inkundla zonke noma ugcwala iZimbabwe ezeholo. Angibonge muli eStudio 7 ngumathiya emathingi esigodlweni. Angibonge kakhulu endaweni kaMgqosha. Amen.
Sakazi nabalaleli ngiyabingelela. Okhulumayo ngoIdlovu okaMlevu eBemba eWard 2 eTsholotsholo North. Mina ngifuna ukukomenta ngeprogram le eyeBirth and ID registration ekhona esigabeni. Ngithanda ukuthi ngibonge iprogram yona le iphathisile kakhulu kangaka. Mina ngingumparalegal esigabeni, ngikhangele zona lezi zindaba zamalungu. Kanti ke ayenzanga okufika kuma-expectations wethu, ngoba uhlupho besinalo ukuthi siyothola amabhedi e-district office. Kodwa-ke ngokufana nayo la bantu bafika futhi bafune ukuthi edinga i-birth record. That is uma kuwukuthi vele ungela mali yokugada usiyathatha i-ID or i-birth certificate, kambe eyokuyathatha i-birth record yona uzayithatha ngabi, ngolunye uhlupho olukhona. Then okunye esikukhangelayo yikuthi kulabantwana abalabazali abasegoli, umama uyabe wahamba egoli atshiye umntwana emtshiyela ugogo tili behlulekile ukuthi bewathatha amabhebhi lawo. So ngezinye indlela luphathisile kaluphathisanga ngendlela ebesikhangele ukuthi luzaphathisa ngayo abantu. Besifisa ukuthi ma iprogramu enjengale ifika iphathise abantu, ngoba besehluleka ukuthi bayofinyelela lapho kuthathwa khona. Okwesithathu futhi ma ngikhangela iprogramu le kukhitshwe izisebenzi ezizathola ama-allowances lama-TNS bephandle. Ma ungakompeya ukuthi khona imali ezobe isetshenzisiwe kuprogramu yona le izabe ingakanani compared to inamba yabantu abazabe besizakele, uzathola ukuthi kungaba yi-loss of time.
Abalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Iziphathamandla ze-United Nations zithi indlala ihlasele ngamandla kwele Yemen, lapho kulabantu abayizigidi ezingamajumi amabili 20 million abadinga ukuphathiswa ngokudla. Kubike umsakazo we-Voice of America. Umsakazo munye uthi njalo iziphathamandla ze-World Health Organization zithi izigidi zaba ntu zilakho ukuphepha nxa amazwe omhlaba engathatha amanyathelo okulwisana lokuguquka komkhathi. Singene kudaba lwemelika. Inkampani ye-Merck ithi isifikise amaphepha ayo kugatsha lwe-US Food and Drug Administration idinga imvumo yokuthengisa iphilisi layo lokwelapha umkhuhlane we-COVID-19 esanda kulilungisa. I-Reuters ibika ukuba linkampani ingayithola imvumo iza kuba ngeyakuqala eMelika ukulungisa iphilisi elelapha lomkhuhlane. Eminye imithi imijovo ehlatshwa uzulu. Iphilisi leli libikwa lisehlisa inani labantu ababulawa yilomkhuhlane labalaliswa esibhedlela ngesilinganiso sokungamachumi amahlanu ekhulwini i-50%. Lanxa inani lezizalwane zeMelika esezihlatshiwe ijekiseni yokuvikela i-COVID-19 selisedlula ingxenye, abanye balokhe besala ukuhlatshwa. Siphoxelo sebenza kwezempila kahle eMelika unkosazana Brenda Moyo sambuza ukuthi ubona labo abala ukuhlatshwa bevuma ukusebenzisa leli philisi na.
Ukhanya kuludaba oluhle kakhulu ukuthi sokule philisi elilakho ukuthi lelaphe umkhuhlane weCOVID-19 ngoba ngike ngabona lapha kade mbala olunye ugwalondaba lusithi iphilisi leli liyelapha iCOVID-19 le singathi mild to moderate enjalo kukhanya ngani leli liphilisi abantu abangalithatha nje bengemakhaya akusafunakala ukuthi nxa umuntu engabalayo izikhathi eziningi abe siya esibhedlela njengalokho ekade sikubona kusenzakala kusukela umkhuhlane lo uqalisa. So ngilethemba ke elokuthi iUS Food and Drug Administration iza kupha ke imvumo kule inkampani ukuthi iqalise ukusebenzisa leli philisi njalo ngikhangelela ukuthi leli philisi lizanceda kakhulu. Sikhangelane nalokho ukuthi kulabanye abangafuni ukuthatha ama-vaccines. Nxa umuntu esegula awujayelekanga ukuthi umuntu ale ukuthatha umuthi. Ngakho ke nalabo abanayo ukuthatha ama-vaccines ngalesi sikhathi mbona ngani leli philisi lizabanceda, mbona ngani baza kuyemukela leli philisi ngoba kuyafana lokuthi nxa utholakale ulomkhuhlane ungaye esibhedlela awusoze ufike uyale phela ukuthi unikwe imithi, imithi yanathwa. Ngakho ngibona ngani ke abaningi nxa umuntu uvele uyifuna impilo yakho iqakathekisa hayi uzalithatha ke leli philisi kumbe lumuthi. Ngokuya kwezikhathi ukhanya ngani laba abacubungula ngezempila kahle lama scientists balokho beqhubekela phambili bebona ke indlela zokuthi silwise umkhuhlane weCOVID-19.
Umumo walomkhuhlane wona ungathi unjani kulezi nsuku eMelika?
Uma ngilalela indaba kumbe inews kumbe ngibala nami namaphephandaba kukhanya ngani inani labantu asebebanjwa ngumkhuhlane weCOVID-19 lehlile kakhulu ikakhulu kumaviki amabili edluleyo. Kubikwa ke inani lisehla kancane kancane njalo lenani labantu abalahlekelwa yimpilo lalo likhanya lisehla kakhulu. Kukhanya ngani imfundiso yokuzivikela ilokhu ichathekelwa uzulu mihla ngemihla loba abanye belokhe besala ukwamukela ama-vaccines. Kubikwa ukuthi kusukela ekuqaleni kuka-September kumbe ngaphambilini nje kwalesi sikhathi abanye abantu bavulekile ingqondo abavuma ukuhlatshwa amajekiseni okuvikela ke umkhuhlane we-COVID-19 njalo silethemba lokubana ngokuya kwesikhathi amazwe amaningi omhlaba azaqhubeka ezama ukulwisa leli gciwane kuvikelwe impilo zabantu kulondolozwe impilo zabantu. Khathesi indawana eziningi lapha kwele Melika isikhathi somcando sesifika sizwa njalo kule nkuthazo yokuthi abenelisayo kabajahe bayehlatshwa ama flu shot. Bekhona bona ababangasoze bahlabe ama flu shot yibo futhi bona ababathi abangasoze bahlabe ama vaccine e-COVID kodwa inkuthazo ikhona ikhona sivili. Indaba ye-COVID i-vaccine abantu abaningi bakhonona ngokuthi i-vaccine yangkhona yaphonga ukuphuma nje masinya kodwa amanye ama vaccine afana labo flu lawe eminye imkhuhlane edluleyo kuthatha isikhathi eside ukuthi aze atholakale. So abanye abantu lokho belombuzo wokuthi ha le yaphangisa ukuphuma kuthi ukuthi kukhona okunye okubi ngayo kodwa ke hayi mina ngahlatshwa sibili amadosi wonke omavili ngibona ngani ngivikelekile kakhulu.
Unkosazana Brenda Moyo usebenza kwezempila kahle khonapha eMelika. Siziphethe ngebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abayisithupha nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Ibandla le-MDC Alliance lithi ukuhlaselwa kwabasekeli balo ngabantu abanakanelwa ukuthi ngabe-ZANU-PF kukhomba sobala ukuthi leli bandla lijonge ukusebenzisa udlakela kukhetho oluzayo. Itale le High Court iselilaye abasekeli bezanu PF ukuthi baphume baphele eplazini legqweta elilwela amalungelo umnumzana Siphosami Malunga. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na. Asiveni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30. Yimi uNtungamilinkomo.